Sekulesikhathi otsheketsha laba begebha kulindawo okudale ukuthi kuze kufakwe itende lamapholisa ukuze alinde injanje exhumanisa iBedbrig lebulawayo ebisigetshwa. Abalimi abahlaliswa kutsha eplazini lensindi eMatshetsheni 10 off bavumile ukuxoxa leStudio 7 kodwa iningi labo licele ukuba lingavezwa ngamagama ngoba besesabela impilo zabo besithi bathwaliswa amagabha avuzayo ngabemba okungekho emthethweni laba asebevuke ubhova baba yizigebengu. Siyixoxele sine isakhamuzi sensindi ongomunye wabathi sebedlela evalweni.
Impilo zethu zisengozini. Besicela usizo. Angazi kumbe ningasinikeza noma amasotsha thina siyakho accept imali ngasinikeza amasotsha azabe yazokhempa khona lapho ukuthi esivikele. Sikwathola ukuthi sivikelwe ngoba sesingalimala lanini lanini. Sesingavuka sifile khona lapha kuyona le ndawo besihlasele ngoba bona bathi bona bafuna igolide. Basitshela ukuthi sina sihlezi phezu kwegolide ngoba thina silele.
Omunye wabahlali bensindi layo ongathanda ukuqanjwa ngebizo. Uthi kulobudlelwano phakathi kwamapholisa alinda injanji labo jeketsha laba abagebha emzini yabantu.
Ebusuku silala uyathi ulele ngo-10 ebusuku zipika zitshaya khonapho ngani utayisa amakhanda yabona yikho lapho kule problem khona khonapho lathi sisicela usizo khona.
Ngaphandle kokugebha igolide ojeketsha laba babika besiza phakathi kobusuku baphume emadabuka kusa sebetshontshe ngasemasimini.
Khathi sisiphume emasimini singakafanele ukukhipha emasimini ngoba bebethi beqeda ukugebha lapha sebengena emasimini ngamathochi hayi bawone emasimini bethwala ngemgodla besiya kudla labafazi babo khona legwana. Sesehlulekile kwabemthetho ngoba nxa sisithi siya kubo ungani siye ebunzimeni obuyesi.
Izakhamizi zithi kumgceke ukuthi amapholisa asebenzelana labo jeketsha laba nangomunye umhlali wensindi othi wazibonela mathupha.
But wabe edake umofisa lwana edakwe efile ma edakwe efile laphana befuna mina ngiphelekezele ngaphi endaweni zakhe hayi mina ngabe ngisala. So ngabe ngiphuma la igedi manje sinegedi ngibone hayi mani kusukela lapha kusiya le kugcwele amathochi hayi mina hayi ndoda kanti lapha ngani kula mathochi wantshela wathi thula amathochi lawo ngawami kodwa umofisa olinde ngaolinde lapha andilabona amathochi lawo ngawami azaba ngawakho njani andilabona khona laphana kuya ngathi ofisa phela ngani kuyagejwa laphana wathi kimi ma besithi bona bayekile kutsho ukuthi bona ibabahambe besiyadinga izilwane egangeni beziletha ngaphi ebantwini.
Umgcini sihlalo wabahlali beplazini lensindi umnumzana Linus Panda futhi imizamo yabo yokukhulumisana labo mthetho ayidali mahluko.
Otsheketsha labo vele sebewonile kakhulu esiporweni bagebha emzini yezakhamizi bagebha bathina njengesigaba sesizamile kakhulu ukuthi sikhulumisane la mapholisa iwasegebha labantu labana sebegebha ebusuku manje thina-ke njengezakhamizi senze njani ngoba amapholisa ayekumele asincedise but nxa siyakibo bathi bona balinda isiporo bakhanise esiporweni okuphandle ngapha hhayi.
Umqondisi wenhlanganiso elondolozo ezemvelo ezansi emandebeleni e-Environmental Management Agency EMA umnumzana Decent Dlovu uthi bakhathazekile kakhulu ngokugugudeka komhlabathi okudalwa ngotsheketsha labensindi kanye ledubane kusiyafika eColembon. Ngalokhu uthi bazasebenzelana lamapholisa ukuqeda lolu dubo. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi bazaphenya imbiko yokufumbathiswa kwamapholisa alinda injanji ngotsheketsha njalo labo abazatholakala bele cala bazawukhomba umuzwa lotshwala. Uthi njalo uhlelo lwe-Operation Chikorokoza Chapera luqhubekela phambili njalo bakhona bambala asebebotshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisensinde eMatshetsheni 10 off. No, Albert, move.